Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 6 kumpalakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kugcwele la amavuzu party ama youth atshona khona and izikhathi eziningi sinanzelela ukuthi yikho kufuela ukuthi bethole imikhuhlane. So imessage esilayo namuhla sithi njengama youth be responsible, ungathatheki entweni lezi ezenzakalayo ngoba yikho lapho othola khona imikhuhlane leyi emkhulu.
Abohlangothi lwe-National AIDS Council bamanyane lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ekunanzeni ilanga le-World AIDS Day wobulawayo.
Njengoba sekuphuma kubo World Food Program ebesekungenzakala i-pressure ikimout to-government ukuthi ize isi-approvele abantu bethu bathole nabo ukuhola ukudla. Okwamanje nje ukudla kuyafika e-plumtree, kufake ejenti khona la e-plumtree sekuyadlula kuye emakhaya. So kukho into ebuhlungu ebantu.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi idolobho le-Plumtree ngelinye lamadolobho akhokhelayo elizweni ngenani labantu abalambayo njalo abadinga uncedo lokudla oluphuthumayo. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu letangapasi liphethe idlalatelalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokulwisana legciwane lengculaza olwe-National AIDS Council bamanyane lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezikulumsebenzi ekunanzeni ilanga le-World AIDS Day eMarisha Grounds elokishini le-Old Magwegwe koBulawayo bekhuthaza abasakhulayo ukuthi bekele umkhuba wokuya emicimbini abayibiza ngokuthi ngamavuzu party. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Bekungabizwa ozwayo emkhosini wokufundisana ngemiculo lokunye okokulibazisa uZulu ngokuziphatha kahle kanye lokuzivikela ekuthelelweni igcikwane lengculaza ele-HIV and AIDS. Umqondisi we-National AIDS Council woBulawayo, uNkosikazi Senatra Nyathi, ukhuthaze abasakhulayo ukuba bahlukane lokuya kumavuzu party njalo balondoloze impilakahle yabo ukuze babe lekusasa elihle.
I-HIV iyakhona age group zonke, kodwa ebantwaneni abancane ngenxa yamavuzu ngenxa yokungalaleli. Sebetholana benomkhuhlane we-HIV. Bantwana abancane, liziphatheni libe lempilo ende.
Okugcizelelwe uNkosikazi Nonjabulo Mahlangu obona ukuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni e-Community Working Group on Health.
Kugcwele la amavuzu party ama youth atshona khona and izikhathi eziningi sinanzelela ukuthi yikho kufuela ukuthi bethole imikhuhlane. So imessage esilayo namuhla sithi njengama youth be responsible, ungathatheki entweni lezi ezenzakalayo ngoba yikho lapho othola khona imikhuhlane leyi emkhulu.
Umsekeli kamqondisi wohlangothi lwezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo uDokotela Khulamuzi Nyathi uchasisa kabanzi ngendlela abaphatha ngayo umkhankaso wokwenqabela ukuthelelwana kwegcikwane lengculaza lalabo asebevele bephila legcikwane.
Masole ephilo lethwa yidolutegravir. Idolutegravir liyana iyabonakala ukuthi iyasebenza kakhulu, kuba nzima ukuthi igcikwane lithole i-resistance against idolutegravir. Thina lapha njengekhansili emaklinikhi yethu silamaklinikhi angu-19, wonke amaklinikhi lawa angu-19 ayapha i-treatment for HIV mahhala kusukisela ebantwaneni kuze kuyefika ebantwini abadala. Then silama-partners ayefikeneyo labo banenhlelo ezithiyeneyo zokufundisa abantu mayelana lokuthi bengazigcina kanjani, bengazivikela njani ukuthi bengatholi i-HIV, nxa bengayithola bengathola uncedo bani.
Inhlanganiso ye-NAC iphakathi kokufeza uhlelo olwasungula ngomnyaka ka-2015 kusiya ku-2020 lwezinqumo zokulwisana lokumemetheka ukuthelelanwa kwegciwane lengculaza ezweni. Ilizwe leZimbabwe likhangelele ukuba kusiyafika umnyaka ka-2030 inani labathelelwa igciwane lengculaza libe selehlile. Ilanga lalonyaka eleWorld AIDS Day belinanzwa ngaphansi kwendikimba ethi "The communities make the difference." Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi idolobho lePlumtree ngelinye lamadolobho akhokhelayo elizweni ngenani labantu abalambayo njalo abadinga uncedo lokudla oluphuthumayo. Embikweni ewethu le izolo, inhlanganiso le ithe iNorton yiyo ehamba phambili ngesilinganiso sokungamatshumi amahlanu lanhlanu ekhulwini. I-55% ilandelwa yi-Epworth kuzothi endaweni yesithathu kule dolobho lePlumtree lona elilenani labalambayo abayisilinganiso sokungamatshumi amane lambili ekhulwini 42.8%. Idolobho leMarondera likuzinga lesine lilandelwa ngeleChinoyi. Okumangalisayo yikuthi idolobho leBeitbridge yilo elilenani labalambayo abalutshwana kakhulu lanxa nje lumango ulugwadule. IWFP ithi abantu abalambayo eZimbabwe abamele baphathiswe ngokudla ngokuphangisa lifika ku-7.7 million. Sixoxele umgcini sihlalo wekhansili yePlumtree Town, umnumzana Fanisani Dube, yena othi muvi kakhulu umumo kuleli dolobho.
Hey, ngapha kuzima, abantu balambile manje, abantu abasebenzi, I'm sure that the first part, and abantu abavuna, ngezivuno zange sibe kahle ngonyaka odlule. So ngalokho ke, i-source of income, le maphrayizi yakhuphuka, abantu abaka-afford kahle. So indlala injalo ukuthi abalambo zokuthenga, abazange bavune kahle.
Inhlanganiso eziphathisa abalambayo, siyazi kwezinye izigaba, seziqalisile ukuphathisa abantu emadolobheni khona ngapho ePlumtree phakathi edolobheni kabakafiki.
Hayi, edolobheni bengakafiki, esiloku siphusha sicela ukuthi sincediswe njengama councillors endawo nasema wardini lana. So abakafaki, abakawaphuvi ke lokho. Maybe njengoba sekuphuma kubo World Food Program, maybe sekungenzakala ipressure ithi mount to government ukuthi ize isi-approvele abantu bethu bathole labo ukuhola ukudla. Okwamanje nje ukudla kuyafika ePlumtree, kufake JNP khona la ePlumtree bese kuyadlula kuye emakhaya. So kukwinto ebuhlungu ebantwini ngokudla bakukhangele, imumbu yafika, inyawuthi yafika idlule. Kodwa bona siloku sibazamele ukubakhulumela ukuthi abantu laba bayalamba labo njengabantu basemakhaya, Nkosi yami, abake bakhangelele nabo baholiswe. Okwamanje kodwa abakaphuzeli izidingo zethu or izicelo zethu.
Idolobho lePlumtree njengoba lisemngceleni lelizwe laseBotswana, bakhona yini abangenayo kwele Botswana besiyadinga ukudla?
Bangabe khona abalento zabo lakhe abanemali, kodwa ke ukhumbule ukuthi i-currency yaseBotswana iqinile kudlule yaseZimbabwe kanye ne-rand. Ngalokho ke kubonisa ukuthi kubanzima ukuthi utshintshe ibhondi yakho yaseZimbabwe or ngithi local currency uyenze ipula. So ngokunjalo nje kuyabazimela abantu ukuthi baye ku-shopping kuleli lizwe, ngoba kahle kahle ukudla la eZimbabwe okuthengwayo kukhona into engekhoyo imali. So ma ungenamali yokuthenga local, imali yokutshintsha ibe lipula uzoyithatha kuphi?
Umnumzana Fanisani Dube, ngumgcini sihlalo wekhansili yedolobho lePlumtree, ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekhona le ePlumtree.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku-4930-13860 laku-15460 kHz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama.
Abachayeli bathi ukusilela kwamafutha ezimota awedizili lawe petrolo kuqhubekela phambili elizweni njalo sokuphazamise inhlelo zabanengi kwezokulimala kumabhizimusi. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezamafutha lamandla kagetsi umnumzana Fortune Chasi utshele idalele cabinet ngolwesibili kuyona le iviki ukuthi inkampani ye-National Oil Company izasebenza ingelamkhawulo ukulethela ilizwe amafutha aneleyo. Kodwa umnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi kwakufanele uhulumende alungiselele kuseselesikhathi.
Indwendwe zefuel lokhu eziqhubeka ziba khona especially kuthangela izolo besamangala sibi ukuthi lapho okulayinelwa khona ifuel sibone abantu sebelayina ukuthi ifuel isishoda. Sananzela ukuthi into adishoda kakhulu kumaviki aphelewe yidizili. Pho-ke abantu abaningi besebenanzelela ukuthi ipetro ledizili ibisichiphile kumkambo omaketi black market ngoba ibisithengeka ngama-user lamarani. Kuliviki ke emkambo omnyama lakho kukhanya ngani ama-user angani ashoda mbijana. Yikho sokubangela ukuthi sesincintisana layo nale ekhona emagalajini. Kodwa thina besikhangelele ukuthi le ingabi yinto engaba lohlupho ngoba i-government bekufanele by now bayakwazi ukuthi isikhathi sokulima, isikhathi se-holiday. Lanxaye nje uminister echasisa ethi kabanikwa amaplani angazi ukuthi ukhuluma ngamaplani aphi ngoba kufanele by now ngitsho lo muntu njengakho ku-government ongekho kukhampani uyakwazi ukuthi isikhathi esibhizi. Abantu bonke bayamuva lapha lalaphayana kodwa hayi bona bakhanya ngani nje bathembe khona ukukhuluma emoyeni lapha ku-ground bengayenzi lutho. Kuzayenza abantu bathwale nzima ukuthi baqedise ukulima njalo lokuya kuma-holiday njengana kunje. Lanxanje kungela lutho abazabe belulanda ku-holiday kodwa abantu kufanele baye emakhaya.
Kulihlupha njani lokhu njengabosomabhizimusi?
Kakusasebenzeki kumabhizinesi ngoba indlela osokuchajwana ngayo nxa umuntu ethe wacela uncedo ngemota uyamangala. Bengilabangani bami abanye engibananzelele abathiwa ngamabhasi la ayeGoli. Nxa umuntu ethe wathatha itaxi wayaphenduka esigodini ngetaxi bamcharge 400-300 rand. I-300 rand nxa uthe wagada ibhasi ibiyi-350 rand kuyawufana nokuthi umango lowo sewuphinde kabili ngenxa yokushoda kwefiweni. Okuyukuthi kuma-business le ndlela esithajana ngayo ukuthwala izinto ezithwalayo seziphose zidlule yona le price zero yakuzithwale ngayo uze uphose ukuthi hayi ngcono uziyekele zikhonapho usalule mali yakho.
Lokhu siyabona njalo ukuthi kuhlangene lo kuswelakala kwamagetsi.
Abezolokhu bekhuluma ngokuthi amanzi ayashota kuZambezi le mtshina ngale e-1K iyafa kodwa okuliqiniso ukuthi lapho abathenga khona imitshina siletiniso kababhadali bathenga njengomlomo kube kuphelile. Thina besikhangela ukuthi imali le abayithathayo kakhulu bayibhadala lapho amagetsi abawathola khona e-Eskom e-South Africa ne-Mozambique yiwo amagetsi angasinceda.
Umnumzana Albert Mhlanga ngusomabhizimusi njalo uyisiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Uyaqhubeka eZimbabwe lasemhlabeni jikelele umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana ezindlini o-16 days of activism against gender-based violence oqale ngenyanga edluleyo usiyaphela mhlaka-10 kulinyanga. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umqondisi we-Women Coalition of Zimbabwe, unkosikazi Mildred Sandi Moyo uthi kobulawayo baqoqe ukusungula kusasa uhlelo lokulwisana lodlakela hathi emakhaya kuphela kodwa lasemsebenzini.
Ngobaba abaphakamisa ukuthi omama mabangahlukumezwa. Ukuhlukumezwa kubuya ngendlela eziningi. Kulokuhlukumezwa okuthi omama bayachaywa ezindlini lemsebenzini sokuthi ukuthi ngekhaya laphandle emsebenzini kulokuhlukumeza kwabomama endomama bathi hayi labo abasihlukumezayo labo asisukumeni sikhulumisane labo labo abangasihlukumeziyo abangobaba labafana abancane asihlanganisele amakhanda ukuze sizame senze ukuceda kokuhlukumeza komuntu ongumama.
Osakhulayo uYolanda Banda uthi ujabuliswa ukuba omama sebelelungelo lokukhuluma bemelana lodlakela.
Hayi, mina ngithabela kakhulu ukuthi abomama sebesiba lelungelo lokuthi bahlangane bakwanise ukukhuluma silwe ngendaba leyo yokudlengulwa ngabo ngabobaba kwabomama.
Unkosazana Thembelihle Sibanda osuka ku-Ward 8 emzilikazi Makhokhoba koBulawayo uthi uyasekela uhlelo lokulimukisa abantu ngokumelana lodlakela ngoba isigaba sakhe sinenani elikhulu labantu abathinteke yilolu dubo lodlakela emakhaya.
Hayi, uhlelo salisekela kakhulu considering ukuthi my constituency iMakhokhoba is one of the one with the highest rate yokuhlukumezeka kwabomama betshaywa ezindlini nabantwana bedlangula. So kuqakathekile ukuthi silolusekele uhlelo lolu ukwenzela ukuthi omama sibafundise ukuthi nxa sokwenzakale into enjalo babekwazi ukuthi bathathe anyathelo bani.
EleZimbabwe ngelinye lamazwe aqakathekisa ukunanzwa komkhankaso owe 16 days of activism against gender based violence onanzwa lonyaka phansi kwendikimba ethi Orange the World Generation Equality Against Rape. Kusasa koBulawayo kuzaba lomkhosi enkundleni ye White City wokulimukisa uZulu ngalomkhankaso lapho uZulu akhangelelwe ukuthola amacebo okuthi angazivikela njani kudlakela lolu lokuziphatha lapho esehlelwe yilolu dubo ukuze kube lokuhlalisana kuhle emakhaya. Ngimene iStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Live Talk lamhlanje sikhangela umumo wendlala obhekane loZulu weZimbabwe lonyaka. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela eMelika. Kufe abantu ababili kwalimala abambalwa ngemva kokuba omunye undoda evuke ubhova wadubula emphakathini enkambeni yebutho e-US Naval Air Station esigabeni seFlorida. Lokhu kwenzakale emadabuka kusa. Kufe abantu abane abagoqela umtshayeli wenkampani ye-UPS izolo ngemva kokuba amasela entshontshe imota le lapho sebegijinyiswa ngamapolisa ngezansi yeFlorida. LeBotswana lithi izifuyo ezigoqela inkomo, imbuzi kanye lamadonki ezedlula inkulungwane zantshontshwa ngabeZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2015 kuze kube namuhla. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Umphathintambo wezomvikela kweLeBotswana uMnumzana Kagiso Musi utshele idale lePhalamende ngolwesibili ukuthi udaba lokuntshontshwa kwezifuyo zisiya eZimbabwe solukhathazile. Kusukela ngomnyaka ka-2015 uthi inkomo eziphose zibe amakhulu ayisishiyagalolunye, imbuzi edlula ekhulu kanye lamadonki aphose afika amakhulu amabili kwantshontshwa kusiwa eZimbabwe. Ujele idale ukuba sebezamile ukukhulumisana labeZimbabwe phezu kwalolu daba ikakhuluma bele mhlangano yeminyaka yonke phakathi kwamazwe omabili e-Joint Permanent Commission. Njengendlela yokwenqabela kuntshontshwa kwezifuyo, umuzi uthi uhulumende weBotswana usengezelele inani lamapholisa alinda esigabeni esibhekane kakhulu lalolu dubo. oyiphosana osuka esigabeni esibhakanda lolu dubo semabolwe engumlimi umnumzana Siyamo Mpho uthi kuqhakathekile ukuthi utaba lolu lulungisiswe ngokuphangisa ngoba kade abalimi bekhala ngolahlelwa isifuyo.
Most of these people they rely on this.
Abalimi abaningi baphila ngezifuyo ngakho ngibona ukuthi uhulumende bobabili kumele baxazulule lolu daba ngoba lungagcina lumemetheka lisiba ngokunye
because it will escalate into something.
Udaba lokudutshulwa kwenkomo zeZimbabwe uthi nalo kumele luhlolisiswe ngoba ludala ukufuthelana phakathi kwezizalwane zamazwe omabili. Umnumzana Nkosi Ndiweni weZimbabwe esenzela ezigabeni esemngceleni uthi udaba lokuntshontshwa kanye lokudutshulwa kwezifuyo selukhathazile njalo kumele abakhokheli bamazwe omabili bakhulumisane ngalo.
So yikho lokho sokusenza itension enkulu kakhulu ngoba abalapha sebezonda abantu bekhaya, abekhaya bazonda abantu balapha. Uthi ekucineni kuyacina kuganyulwana sibili.
Umnumzana Mthabisi Dube ohlala eGabroni laye uthi ngombono wakhe udaba lolu sokumele luphuthunywe lulungiswe masinya kungakanekeleli phambili.
Ngibona ngathi okuqakathekileyo ukuthi amazwe womabili kumele ahlangane kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ngendaba leyi ngoba abeZimbabwe labo bayakhala ukuthi inkomo zabo ziyabulawa uma zingacrossa zize kule Botswana. Labe Botswana labo bayakhala bathi kusukela 2015 inkomo ezingaba yi-1000 lembuzi lamadonki kutshontshiwe kutshontshwa eZimbabwe.
Ilunga ledale lephalamende elimela isigaba esilabalimi abaningi abakhala ngokutshontshelwa isifuyo esebhobhiro umnumzana Lucas Taulo uthi osekunzima ukuthi sekuliwa okumgceke abeZimbabwe bengena bethatha isifuyo libahile besithi labo ezabo inkomo ziyadutshulwa. Abanye abedale lephalamende eBotswana bakhuthaze abaphathi ntambo abagoqela ababona ezokulima kanye lezomvikela ukuthi bazame ukuthi kukhulunyiswane labeZimbabwe ngoba umhlophe ukuthi isimo kasisesihle. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Umqeqeshi weqembu lenguqu elimela iZimbabwe kumncintiswano weCAF Champions League LAFC Platinum Lizwe Sweswe uthi ukhangelele ukuthatha yomithathu imiklomelo lapho iqembu lakhe elizadibana khona lele eTloile Duza Hell elakwele Tunisia kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Usese utshele intatheli zindaba ukuba uqakathekileyo yikuba bona balungiselele ukudlala umdlalo wenguqu bedinga ukuba benqobe njalo kabalungiselelanga becabanga ukuba iqembu le-Etoile du Sahel ngelinye lamaqembu aludumo kuzwekazi lase-Afrika.
Njengomqeqeshi lama-players okukhulu kakhulu ukuthi umdlalo wonke esiwulandele siyawudlala into esicabanga ngayo kakhulu unqobo singakhangelanga okuningi singakhangelanga ama-statistics loba ini but okukhulu ukuthi kona thina sidlale nesidlalela ukunqoba.
Iqembu le-FC Platinum linqotshwe nge-2-1 liqembu le-Al Hilal emdlalweni walo uqala wesibaya sikagroup B kumncintiswano walonyaka weCAF Champions League. Njalo imbiko evele khona le kwele Sudan ithi leli qembu lidlale kuhle kodwa lehluleke ukusebenzisa amathuba eliwatholileyo lase liphinda njalo liyekethisa ukuvimba emuva. USweswe ukhuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba babuye bezosekela iqembu le-FC Platinum ngoba phela limele ilizwe leZimbabwe kulo mncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika.
Yeah, usekelo lwabo siyaludinga kakhulu njengoba sidlala lapha asikho nasimelani isiphi namuphi simelele lizwe lonke jikelele. I think khona kanti khona basisekele babazosekela kakhulu zasina kumdlala.
Ngokwesibili ukuba iqembu le-FC Platinum lifinyelele ukudlala kusigaba sezibaya kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ikanti iqembu le-Etoile du Sahel selike lagcotshwa ukuba zintshantshu zezwekazi lase-Afrika ngemva kokunqoba kumncintiswano we-CAF Champions League, CAF Super Cup, CAF Confederation Cup kanye naku-Africa and Cup Winners Cup. Ngomunye umdlalo wesibaya sikagroup B iqembu le-Al Ahly elakule Egypt lizancikilana lele-Al Hilal lase-Sudan namhla ntambama. Imidlalo yeviki lesibili ithola iqembu le-Al Hilal kuyilo elihlezi phezu kwengalane elile miklomelo emithathu okulinani eliphethwe liqembu le-Etoile du Sahel kodwa umehluko kuyikuba iqembu le-Al Hilal lona lihlohle kabili lapho linqoba ele-FC Platinum nge-2-1 kuthi ele-Etoile du Sahel lona linqobe ele-Al Ahly nge-1 kanya. Kusenjalo namhla ntambama kuzagcotshwa umdlali ongeyodlala ukudlula abanye bonke kusigaba seCasilaga Premier Soccer League emkhosini ozaqhutshelwa esikolweni iHarare. Lo mdlali ukhangelelwe ukuphuma phakathi kwabadlali ababalisa uJoel Ngodzo weqembu leCapes United, uPrince Dube weqembu leHighlanders, uRalph Kaundera weqembu leTriangle, uNeva Tikere weqembu leFC Platinum kanye loNozinti weqembu leHighlanders uAriel Sibanda. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanjini.
ithi Woza Woza Friday my darling.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu letanga pasi lona elisanda kwethula idlalate lalo elitsha elilesihloko esithi Vakalanga Way.
Vakalanga kalani pasi mulebele. Atina batunga mili, atina balebeleke. Mkando kwa bataya, mkando ya bota. Ye goli za mkazi, goli za mkazi.
Leli lidlalate laleli qembu elesibili njalo liphekwe ngobunono lobugabazi obukhulu njengela kuqala abalethule ngo 2012. Iqembu leli litabuka eNgwana ePlumtree kodwa lihlabela likwele Germany. Umkhokheli wetangapasi uSinini Ngwenya uthi baza kuyalethula eZimbabwe lelidlalade ngesikhathi seKhisimusi.
Sizama ukuthi silonje le album khona lekhaya, kodwa hayi abantu bazowaziswa bengabe silandela kuFacebook nakuwo-YouTube let information out abantu bebekwazi.
Iqembu leli lihlabela ngendimi ezigoqela isiKhalanga, isiNdebele, isiKhiwa lesiJelimana. Kungoma le ethi Elila uNgwenya uthi bakhuthaza ukuphakanyiswa kwabantu besikhalangeni ngohulumende kanye lolimi lwabo. Siyake sibone Ngwenya lisenza amagigi khona ngapho kwele Germany, kugcwala mpela abelungu njalo bekhanya bekholisa lanxa nje bengalwazi ulimi. Kwenzakala njani khonoko?
Kakhulu umusic bathi music knows no boundaries. Nezingoma zesiKhalanga esikhule sizithula noma esikolo noma e-church ezinye sizizwa ngezangoma yizo abazithanda kakhulu, and ngoba sinama-shows amaningi njalo abantu besibona live kuba nomehluko yabo, akufani nje noma usizwa kuradio. So lalokho kuyancedisa ukuthi bawuthenge umusic wethu.
Le ngethi ngiqome ntombi
omandomi.
Abalandeli ungabatshiyela wapha amazwi Ngwenya?
Basisapotile ngazo zonke lezikhathi abasikhohlwanga. Nokufika South Africa kwezindawo ngifike nje ngidalisikini abantu besicula ingoma zami, kuhle kakhulu, kuyasijabulisa. Ngokuthi hayi, siyabonga.
Liphuma-ke enkundleni iqembu letangapasi ngalidlikizane ethi
abayithandi into yesihlabantu, siphila emhlabeni umakhome bewutshintsha mkhanami
ngapasi. Besigqibela uhlelo lwethu besihlabela kamnandi olivalelisayo ngentungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.